Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbi 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla lesi lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvota suzingekile, suzingekile noma ungaba kwenzima kuvota suzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa kobulawayo emagwegwe lebulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezivunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokhu njalo ungasitshela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission izekhi iyaqala uku-announce izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenge ecourt, icourt yarula in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafa eyo aphezulu kakhulu ngaluye cutshungulo ePhalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngala ngama elections kwatholakala ukuthi icommittee leyi labantu abangu 5, 3 abezana uPF, 2 abe CCC. Kwenzakala ke ukuthi abezana uPF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama 1000 US dollar lawa which is equivalent to 20000 rands lama 20000 epresidentially aqondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye-reading esiyenziwe iZANU-PF. How can three people decide for amanye ama-parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi iZANU-PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izakhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala abantu abanjengathi abazukwenelisa kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka siyaphela iZANU-PF le-CCC banikane ama 40,000 US dollar abakuthi ngama loan ePhalamende. uhulumende esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kuthi ukuthi vele ngakwelinye icele babezi prepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izano iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basibenze ubugwelegwele bokuqila ama elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbi 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu bi ukuthi vele ama candidates ethu wonke komthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground komthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho esengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezizo
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kuthi emapoliseni sidinga lokho vele into yothiwa ngama rally asila sikhathi layo thina sesihamba sikhuluma ngabantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza ama rally sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathibeleland North kusenjalo inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zenduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uEzra Chisasibanda weStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bas promise abathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Eze sicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela imizi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe funa sibavotile sibe funa sikampeni sibe kampena futhi sibavotile mina sengidiniwe nje sengikade
ugogo Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa namachumi asitshiyagalolunye lambili 92 years old laye uthi ka 40 lonyaka
khulumi iqiniso kuhle mpana hayi sozinye
indaba
ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela leyowokhikhi iwokhikhi yayisinika ukudla kanti uthi wata angehlulwa uza kuya egangeni egangeni uyakulwa lobani kanti useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi isayekela ngumbutela
umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla leZANU PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangasalithandi ibandla lakhe kulindawo
hayi mina ibandla lami mensalivotela ilami lena eselagugayo izibra
izibra
ngaguge ngavota
izaphu
izaphu yese
wasusiyanga
hayi ngasembuyela kuzani ngoba yempethe abantu bayisekela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyesithembile esiphila ngayo
umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka kuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 ulenxehlu pheka uyavota kuphela lonyaka
hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba Setubika. Sesizwe khona lokho nje phela ukuthi lo uthi siyazilimela kuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangkhona ayikho hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho hayi uvota sozengekile ngasozengekile noma ungaba yokwenzima kuvota sozengekile
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzontoko magama ngesimo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
ifuliphume yatek asisebenzi ngoba yale bondi bathi bondi abasaliphumi no job no what so sifunani khonapha akuntsheli into esiyifuna khonapha kuyini sidubeka sinje amakhampani ethu avala asisebenzi azange siphiwe ama-benefit ethu kwathi hambane amakhiwathi hambane ecela imalini kumkabi so hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani wata oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena labanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
angazi ukuthi ngazentshitshe kwesikhathi ekuncela khona abavike kube yinto eyi-1 fanele
singavele wathi besakhula vele isasayethi vele yazi sisalelele enkangala nje ngomsebenza kulo manje uhamba emsebenzini awuthole
abantu abanengi bakhala ngemncele emitha edojwe eZimbabwe Electoral Commission uhlelo le delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhansila wakulindawo ke uAlexander Mkandla ku ward 6 omele bandla leZANU PF uthi kana qiniso ukuthi kuza hamba njani
yeah not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then well akuna into abangayenza ngazi bakhale but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela studio 7 ngapha intaba ziduna igama lamu Jesus Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo zokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey,
Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba siforce ukuya ema meetingini kuma rally wezanu may meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo thina siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sisiya dinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besiforce ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana naseSouth Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abakwa Studio 7 njani lo khuluma lana uMandla kwaShabangu kuzole tsholo tjiphi lo baba loezano lethi mgwaqo yalunga ukuthiwa ngakho umgwaqo ulungiswa ngakho umgwaqo imoto zethu zifile file nxa yale mgwaqo yabo labantu mgwaqo umgwaqo lokho yagcina ngoSmith kuthi ubaba umnango wakho baba umnango wakho kweze akula nto enizomnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo ubona baba abathi balwele ilizwe baphume akula lizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemahlangeni yakwazi emahlangeni kunjani awasela lutho kungasakukhanya lutho lokuthi umbekwa kwaba la mabele inkomo sezinyathele zanyathela yinto eyenziwa izano izano kayiphume basi nezano basi ngezano funa izano funa abantu abatsha thina awuzalo umntana wami layo uthi basi nezano uthi basi nezano mntana
Studio 7 Studio 7 otungamili bonke abasiphathele uhlelo kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangaka isisenza ingcaba ngqozi into ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni weharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi ngozo sikhulula egehena hayi mani lokhu sisegehena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehena ngawo susibisela futhi egehena triple C hayi mani triple C hayi triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple C loba nebheda limfake u-triple C ebheda enjalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe i-diet
siyabingelela lonke balaleli ba-Studio 7 lani wonke Studio 7 ngelisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa la ukuthi uyenzani la nxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani zani PFC ekuhlekile shuwa kunini yasikunini sisebenza layo lapha kunyaka yonke leyo ngu-40 something namhlanje ngikhona bangasithembisa ukuthi bazasifakela itaraya asifukeni bantu abasha sambeni siyovota sonkenini siyovota singasebenzisa ukubandlululana ukuthi amashona ngokubandebela sambeni siyovota sonkenini timu yeZimbabwe ezisinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakale elizweni lakithi asali bantu be-Studio 7 zindaba kodwa hayi kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-NRP labo zapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizani phela yinto eselikhuluma ngawo and two alukazi ubona indebele lisiyakhampeni emashonali ngiyaphoka uwakhuluma kuphela ku-Studio 7 alikaze libone umuntu wesindebeleni etshone ebuthalise amashoni emashonali wawakubona kuphi siselazalwayo wakuwabona liphi ishonalitshona libuthanele umuntu wesinde wakho wabona bani osuke ema-tablelend esiya khampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshona ebuthalise amashona zabona lezithombe yonke le nto leyi zabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona lishiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma futhi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuza ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni sifuniyo sifuna ukuwazi kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona lento kuphela kaswa sizohlala si-anda amashona la ngoba manje malikhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba abantu babhizi ngani hayi zamani ndibhalansisani mpela sike sizozaphu uvo lwabo sizwi MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tali sawavoti sikhuluma kabi ngezizanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela la ngeke sikhulume kabi ngababulali labo
ngiyalibingelela kasayazani bonke abe-Studio 7 olutinkamile inkomo bonke nje ngibonge ithuba mayel
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulo utshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olwesabekayo ubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Udubo lwaqala kuyo le ndaba yokubulawa komfana, kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlu osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlu. Yikho osekwenze ukuthi sibone ukuba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi, bavandalize izinto eziningi inxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron, kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento, wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu baseFrance, izizalwane zaseFrance ukuthi bathole idialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume, babe le dialogue lama-citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama-services akaphathwa ngendlela efaneleyo, izinto ezifana le-housing, ama-accommodation abantu, abantu abala ma-accommodation, abanye abantu i-sanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo. Kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona, i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle, kodwa kukati ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes, laba abantu abayibo abama-working class abayibo ababhadala ama-taxes amaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sibona ingakho sesibona kathesi sekuba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala i-tax eningi laba abanothileyo ababhadali i-tax eningi kodwa ke yibo abathola i-service engcono laba ababhadala i-tax eningi yibo abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo bulokho busiya bukhula bukhula kokuphela kokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo.
Siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance. Ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kweBiltane.
Akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongomakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abaconducte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kwitoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani. Ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho sasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeni ilizwe leBritain libuyele futhi kwiEuropean Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababeke ukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe. Okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain. So ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela kufika kuleli lizwe laseBritain. Kodwa ke elizwe laseBritain angibona ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemsebenzi. Kodwa ama-strikes siyabona ngoba nxa singakhangeli kathana kamuvana nje inyangeni ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abatshayela ezitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga. Njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingapi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu sasephansi ungakhujulwanga. Kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho. Kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esibona eFrance.
Aloke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Thank you.
sidlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebeleland North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.